Abantu bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuze ibutho lamapolisa abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu kulandela ukutshengisela kwabo emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho kweZimbabwe. Bathi akusoze kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe awokholo lwesiKristu uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa nxa abantu belokhu betshaywa ngamasotsha lamapolisa. Sokulamaviki amabili uZulu atshengisela emgwaqweni ekhala ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lempahla etshiyeneyo. Ibutho labulala abantu abambalwa, abanye balimala okumangalisayo, kwabotshwa njalo abedlula amakhulu angamatshumi ayisithupha 600. Umfundisi Ray Motsi uthi wonke lokhu lokwenziwa libutho khonamanje akusoze kwenze kube lokukhulumisana okujulileyo phakathi kukahulumende, amabandla aphikisayo labanye abafunakalayo kunkulumo zokwakha ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabe khona ukwesaba lokwethuselana.
Singathi kodwa kuzaba lenkulumo lezinjani abantu belokhu betshaywa ngamapolisa langamasoja, ungathini ngakhonoko?
Yikho engikutshoyo mina khonoko ukuthi nxa kukhulunywa akukhulunywa vele abanye basejele. Kumele kube labantu abazizwa bekhululekile ukuthi bangamaZimbabweni ukuthi bakhulume bekhululekile becelisile njalo.
Kodwa ubona ngazani kuyayenziwa nini konke khonokhu njengoba singaboni lutho okwamanje ukuthi kungenza?
Akula into eqembisayo ngoba nxa kuthiwa khona kuyakhulunyiswana kube le dialogue yena leyi abayishoyo, kumele kube lo driver umshayeli esimaziyo esimbonayo okhanyayo ukwenzela ukuthi khona nxa abantu belamacebo baya kuye yena lowana umuntu ukuthi sile mbono onje kungayenzakala yini ukuthi lawo umbono uye phakathi kwengxoxo yangukhona. Yikho ukwakathesi akukachasi kube ukuthi kuza kuya ngaphi, sisamelela ukuthi sizwe ukuthi kulamalungiselelo bani okuthi kuphumelele.
Singathi-ke abezenkonzo-ke bangeke bakuqalisa konke lokho.
Into engiyibonayo Dube esegqokeni, abenkonzo bayakwanisa kodwa kaso wonke umuntu osemkonzweni oyenelisa ukwenza lokhu. Kufuna vele abantu abalama-skills angikhona lolwazi ukuthi kusetshenzwa njani, ngoba ungathi vele abantu besenkonzo aso bonke vele abayenelisa ukwenza lokhu. Kufuna abantu abale-experience angikhona lesi sindo esokuthi wonke umuntu oseZimbabwe angaya kubo ukuthi bakhulumisane bahlale phansi kukhulunywe.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Nxa kusenzwa i-national dialogue omele esungule uhlelo lolo ngama-stakeholders, kodwa umongameli ubelebele isandla esikhulu ekutheni kuhlanganiswe la ama-stakeholders ebe nguye esibili njengoba sitsho thina hayi sikhulumisaneni. Nguye omele kuqale khonoko, kodwa kuqalwa kusenziwa yoma-stakeholders, sikhangela abakhokheli yoma-church, abakhokheli bezomdabu, bakhokheli bezomabandla bezombanga mbusazwe, bonke abantu bahlanganise amakhanda, yiko kungaqala khona khonapho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi lokhu umongameli wakhulumayo akukabi lokukhona okubambekayo okusithengisela ukuthi kuyayenzakala khonokho, pho abantu bakhangele ngaphi manje?
I-commission ye-reconciliation leyana imele la ibe lomsebenzi omkhulu kakhulu. Yiye emele kakhulu iqalise ukusungula uhlelo lwakhona incedisane layo umongameli. Umongameli esekhulumile kodwa kwesinye isikhathi phela kuyakufuna ukuthi khonapha encediswe, ikakhulu i-commission yale reconciliation commission leyana yiyo engathi national healing, yiyo njalo elomlando kakhulu ku-area naleyo ukuthi ingahlanganisa abantu, ngoba umlando umsebenzi wayo kakhulu khonoko ukuthi ithobe ilungisise, ikakhulu ihlanganisa bona ama-stakeholders anala ukuthi bahlangane.
Ye, manje sibona ngazani-ke ukuqhubekela phambili kusoze kube lakhonokho kuthiwa uhulumende womanyano la mabandla njenge-MDC leZANU-PF nxa ungakhulunyiswana kuhle?
Ngiyibona ngani kuzazalwa sibili into ephumelelayo kungakhulunyiswana, ngoba ngilalele uMalema ekhuluma esithi mina ngamsikhulumisana noTshamisa ngamtshela ngathi wena njengoba usithi wena wa-report, hayi beke eceleni loko khangela abantu, isizwe siqakathekile ukwedlula yonke into.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ukudale le Central Committee. Sixoxe laye eseGweru eNkabazwe.